ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 kwekwezi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama. Udumo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngesolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba bayisilinganiso esincosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvula nje uDaniel Masukume nguye esimkhetha ngakasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuna.
Amalunga ebandla leZanu PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle. Inhlangothi eziphatheke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethe lezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba beyisilinganiso esincosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lephalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZanu PF isikhona, kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye, abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota, okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihayira Mbimushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Kodwa abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama. Udumo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Evumelana lonkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga, uthi ubudlwangudlwangu obube khona ngesikhathi sama-primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesabisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu obuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezinokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithe sibaningi. Ungakhangela abantu abarejistre omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele ube ngama-candidates.
Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabomama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwama-primary abakaze babe nenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethelo ezindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe-Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe-Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko u-Ambassador Simon Kayamoyo uthi selokhu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso, intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqakathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo.
You are abused by anyone.
Let us not.
Must respect. Kusese masinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube owe-ZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections ebandla elibusayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokuzwangudlwangu, kube lokutshayana, betshayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebandla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubeke ethi uhulumende akakazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sobekukhulume ngakho okweminyaka emingaki. Ivini loo ndoda okhwithiwe ubaba omgali laba bekukhuluma ngakho ukuthi khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanya ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka womkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa lokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usibhala ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekuleminyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe, kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zithe kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe kudlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa lakoste lobekuthiwa i-G40. Lapha-ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lezikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kuthe-ke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kanti-ke sebencoma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Leyinto echazwa kunobhalo ebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisele ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zigcwale.
Ipolitiki yethu engiyitshoyo mina eyakhathesi ibolile, iboliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le uze ilunge alibana kuthiwa iy'ngqondo zabantu ziyafakwa ku-omo namanzi uziwatshe zibe clean.
Akuthathanga sikhathi-ke kwasuka obunye obudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sekutshaywana langezibhakela nasengcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli bezanu-PF namanye amaqembu ezombangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempilakahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi kube ngakhokele. Ngakho-ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokubhithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zempisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, basuthisisise izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hayi azayimboni into enjalo mina. Ngakuthi balwela thina, ngakuthi asebasivuze ukuthi nasifunayo labo, ngakuthi asibathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Kodwa abanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabaningi okukudala bemele indawo ezithile edale lephalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu, abanqotshiweyo ekhethweni kusitho ukuthi ephalamende bazalugxoba kuphela nxa besiya kwethekela njengowonke wonke. Melestulo 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umnumzana Felix Makalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkhankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeleli kamongameli webandlaleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o-vice president bazakhethwa ngupresident ngokwakhe uqobo.
UMasa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngisho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yime nthuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana lalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sethi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imisebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzwileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi ngasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobilize ngokushona elizweni elitshayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa yindaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabele ZANU-PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana. So into elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama, umakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Kulaptop lamhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU-PF lele-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esola ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
amalunga la awezanu PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuthiyeneyo etshengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprimary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo yisakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo nti uDani Masukume nguye esimkhethanga ngasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba yiwo asebenza simela, hayi asikufuni. Nxa ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni, yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho, kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi, kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa. Thina abantu sikwazi abantu esibafunayo, asikuthakazeleli kakhulu. Vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe, ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe, laba abantu abakhethiweyo, laba abantu they were forced ukuthi sibavotile. We were forced thina ukuthi sibavotile. Vele asibo bantu bethu laba, asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi, asibazi.
Omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi wenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetenola kaGonya nguye onqobele ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga, ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballots sokuwine uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisi, ngoba thina ayisiyo umuntu esimkhethile, ayisiyo kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGeneth Garade uthe uPetenola kaGonya waqhelelezela ukunqoba uMnumzana Ozo Gwandzura ngemva kokuba imigano eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKaGonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshwayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi wokuthi ukhetho laluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Billy Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eTsholotsho. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle, njalo ngisaze ngikuvume. Njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolu ikakhulu esigabeni sami seTsholotsho, ama-wards ami amanye vele kazange avote, atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzokuthama 11 ebusuku, eleke elindele umuntu engadlanga ehamba umungu wama-20 kilometers, 15 kilometers ukuthi eyikhathi ivoti yakhe engavothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa, wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Ama-wards amakhulu anjengabo-wards 8 nalama-wards anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu, ama-cells amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzanandela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-cells bathathu abayehlule ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle, lolu luhambe kubi kakhulu. Izinto lezi ngazingasalungiswanga, wasilimaza eze party family labesi yako. Kwa kuwa wana ngapi election uta kandu wa chile vipinga kata wa votisayo. Kuma poni ngotu za zakona adini, alindelo. Ila ngalok, inyo tia zuti election na wanda wa votisayo yu wa lindelo. Aba lindela wa antu. Pasika a day before. Palungi si zito zako. Awa nga vipika wakila wakila kateli zote yao. Bekama. Ika kuna kuku watu center inda wa katani. Inga zuko zinda wapati. Enda weni yeti. Uwe gubi kakuni. And abantu bakithi baphatheke kube into yakho sifuna ukulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele phonoko ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angcolile ngendlela ekwenzakala ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma primaries
apho? Into engidabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfowethu uGawuli uyavuma ukuthi nako phela ama primaries asenziwa ezana asiyethu uGawuli olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo ezinye bayakhona sebele emanyuzibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi, sihlala sitshe njengezakhamuzi ukuthi hathi bo, silokhu sahlola nje uzivuse nxa kufika kuma-elections. Lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa leZANU-PF lapho umfowethu uGawuli khona. So kathesi kube kuhle ukuthi labe kubaqonde bake bezobuhlungu bakho nxa sihlala sikhuluma izinto kulezi zinto ezifuna izibande kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshoyo. Senzile khonapho. Asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sikwazi abakhuluma ngeZANU-PF. Uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bona abika kakhulu abantu abalezikhundla. Abasisi ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ongeyovota esebatyeni ngathi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khaya ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe, abantu sebefisa ingxenye ukuthi kuye kungene esikhathi ngabantu abatsha, ingxenye kube lama-new ideas, kube le new blood. Khosi ingxenye abantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke limeceleni ke sizama abanye abatsha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawuli, isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenza ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela ukuthi bangavotelwa njani ngabantu. Khonokho umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimanza kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa beyikhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma bethithini hayi khona umuntu abantu baqhakathe ukuthi balalele. Kungamangala sizofika ngale ngaphansi sizothola ukuthi i-leadership ngaba phezulu kayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu batshole belingise ilanga lonke ngubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu betshole bengadlanga ilanga lonke solo ngibhekhe ukuthi awusethi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebethe senza into yakho ngendlela enjalo. Kubi kakhulu okuyinto lokhu ngeqiniso zabo lokuthiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kule bantu asinedemonstration party yeheadquarters ngale beshoyela indlela okukhuthe ngayo umthetho lolu nobongameli kuhlelile ukuthi kusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya namhle ukusebenzisa thina amapholisa kungephathi angaesebenza amapholisa angani izinto lokuzeni yephathi asikusifuni khonokho iyasinyumolisa njengebani.
Mnumzana Sibindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla lingani liqoqekile lingani lingenza ngcono?
Sibona ungathi hhayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewenile bazozama ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Nganazela oyenzaba ebandleni le MDC khathesi yabona uChamisa Donse Siyale, yabona uMakhube Donse Siyale ngoba into enkulu hlethi iqashwe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele kuhle khathesi nxa bekhetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansilo loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho, umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Xa ufaka umemba wephalamenti ufaka umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Lesi khodo ngali confusion ephezulu.
Lelakho elokugcina mnumzana Gawuli.
Kuyalungisiswa lokho sithandekile ngeqiniso umongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho kusebenza kukhulu olandelayo. Ngasoze kuvuke use ngezinto zabantu abalutshwana ababili abathathini.
Lo ngumnumzana Believe Gawuli, isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela esetsholotsho endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF yemukelwa ngensolo enkulu, abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla leZANU-PF atshengisela esigodlweni seHarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.